wakathethi lancane ingekho khona ngale kodwa ama-report engiwatholayo wonke njengoba siyafana nje ngokusa kwamalanga ngokwenzakalayo kodwa kukhanya umsebenzi uhamba kuhle kakhulu nama-report esiwatholayo abuya khanya ukuthi umsebenzi uyahamba lancane kulokunye kubambeka abathile umsebenzi eminingi kodwa abanye i-probability bani yenza umsebenzi omuhle kakhulu umsebenzi uyahamba sibili iyatshengisa ukuthi kuyakhombisa kuhlisa ukuthi i-condition lena kayilahlekanga izabuyela njalo endaweni yayo.
Kodwa nxa sikhangela ukudilika komnotho kaliboni yini ukuthi abantu bengalihlamukela besithi selehlulekile ukulungisisa umnotho mhlawumbe bavotele amanye amabandla?
Kodoko-ke ngicela uNkulunkulu asigcine siphila kuze kufike-ke umhlaka-3 ubone ukuthi akukho ebantwini khonoko. Impumela yakhona izakhombisa khonoko kulokuthula gankasa kulokuthula akulamsindo wonke umuntu ukhululekile ukuthi athi azigankasele. Ngakho-ke asilindeni sibone impendulo impumela ezaphuma zatshengisa njalo iyakhombisa ukuthi iZANU-PF iyenzani njalo abantu bayibamba njani.
Ngisho laseMangwe kanye laseGlenview South ubona linqoba
kakhulu siphekiwe yavuthi imbiza esokuswele ukuthi sicakulule kuphela.